namhla sizesihambe ukuthi umthethwandaba ufake isinqumo ukuthi ukhanyelisise ubufakazi babulethe yi-state mayelana leta uqala lonelo. So thina sasibona ukuthi vele akulacala elikhona kwakungela vele isizathu sokuthi ubaba uNdibali vele eqashise or ukuthi sibe nokhiwa enike i-defense yakhe kusayenze kuthiwa yi-application e-discharge and because of i-state case. Nxa ukhangele yikho lapho nxa sesikhangela ukuthi ama-policies ayingahambelani ne-constitution yeZimbabwe. I-constitution kathesi iyakubeka kube kucace ukuthi isizalwane saseZimbabwe, umuntu owazalwa eZimbabwe unakho ukuthi ebe akhoya amanye ama-citizenship also i-dual citizenship, unakho ukuthi ube ne-dual citizenship nxa uyizimbabwe by birth. So sikhuluma lo muntu ole-British citizen kodwa eyizimbabwe again, that is the situation. So sibuyile ngekhaya, so kuthiwa khona wena sesikunika i-visa elilama-condition ukuthi ungayenzi lokhu nalokhu nalokhu. So lokhu akuhambelani lo muntu oyi-citizen elizweni lakibo ukuthi sazanikwa ama-conditions esivakashi wena ubuya ngimi. So yikho lapho esisabe sikhuluma ukuthi nxa sikhuluma iy'ndaba zokuthi imithetho kumele ilungiswe ibe consistent with the constitution, mana lokho besithi we are aligning abantu begcina bebotshwa kunje.
Utheni kahle kahle uMantshi ekwethuleni isinqumo sakhe?
UMantshi ukhulumile wabasobala ukuthi hhayi ubufakazi obakade buleshwa phambili kwekali vele ungaqedakali ngoba kube kulokuphikisana phakathi kwabafakazi. Abanye besithi kuthiwa ubesebenza, omunye ethi hayi thina vele sinqinisile nje ubakuNdibali ukuthi edlule lapho esikade sikhona ukuthi sizixoxele nje one-social platform i-immigration sifithi hhayi ubusebenza. So khonokho kukhanye ukuthi vele kungacacanga ukuthi kathi vele icala athiwa yimali eyenza yini. Okunye-ke ukuthi i-immigration ikhanye vele ingakwazi ukuthi ithi vele khona wona ama-conditions akhona athiwa wona nge-visa uwaphambayisile yiwaphi akhona kade kungacaci kungekho kusukala ukuthi yiwaphi ngoba o-immigration bekhetha ukuthi hhayi i-common knowledge ukuthi nxa uyizivakashi akumelanga enze ezinye izinto bengacaci ukuthi izinto zakhona yizinto zakhona.